Ikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 9 kuNtulikazi 2018 nenguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi bethumezele imessenje njalo ningazange ukuyicele ni soyadosela ukuthi ne-private life yakho awusela ukuthi sihambe sekampanini sihambe sekhonala imaphathini abo lapha abafuna khona konke besiyingene ku-private life.
Omunye okhulume ethulela umbiko uthi le yindlela yokuthi abezombusazwe benelise ukukhulumisana nabasekeli babo besebenzisa indlela ezikhaliphileyo.
Ibandla leZANU-PF selisungule indlela entsha yokukhankasela ukhetho ngokuthumezela abantu imibiko kumakhalekhukhwini lakuWhatsApp okuyinto esolwa ngabanye abangayifuniyo limbiko.
Sasina sikhathi i-polling station eyodwa sayiqamuqamula ukwenzela ukuthi kugcine sokulama-sub-polling station phakathi kwe-polling station eyodwa. I-example engawunika nakuthi uyathola ukuthi isikolo esithile mhlawumbe sesilirejista esinabantu abangu-5000 bese sithi kune-polling station A, B, C, D phakathi kwabo.
Abekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission bengeze indawo zokuvotela ngokuziqamula phakathi ngemva kokunanzelela ukuba bezilenani eliqinise kakhulu lababhalisele ukuvota. Kuqhamuke uDlakela eWurungwe East lapho kushiswe khona indlu yelunga leNational Patriotic Front. Abantu abaningi bahlaselwe luphepha kanye lesihlabo senyumoniya ngemva kokuhlaselwa ngumqando. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ivandla leZANU-PF selisungule indlela entsha yokukhankasela ukhetho ngokuthumezela abantu imibiko kubomakhalekhukhwini babo lakuWhatsApp okuyinto ecothoza kakhulu ngabanye abangayifuniyo limbiko. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
AbeZANU-PF babikwa beke bathumela abantu abalutshwana ukuqala bebabuza imvumo yokuthunyelwa leyo mibiko abahle bala ukuyithunyezelwa okwenze ibandla leli lagcina lithumezela umuntu wonke ngenjongo yokuqondiswa kwabatsha abayibona abalenani elikhulu lababhalise ilungelo lokuvota lonyaka. I-Studio 7 ithole enye yemibiko ilamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ikhuluma labeZimbabwe ikhankasela usekelo kukhetho.
Thank you for joining my WhatsApp broadcast list.
Ngiyalibonga ngokuba kuncingo zami zika WhatsApp. Lapha ngizakuba ngithumeza izehlekalo ezitshiyeneyo zikahulumende kanye lekhampeni yami yokhetho. Ngiyakwazi ukuthi iWhatsApp iqakatheke kakhulu eZimbabwe njalo ngizasebenzisa leyi ndlela ukukhuluma lani abantu beZimbabwe. Njengesikhumbuzo kusafanele ugcine inombolo zami lezi kufoni yakho ukuze uthole imbiko ezalandela. KuZimbabwe entsha ukukhulumisana kuqakathekile.
Imbiko le ebuya kuWhatsApp kumbe ku-text message kumakhalekhukhwini isilethe ukukhonona kuZulu weZimbabwe osole ezibuza ukuthi lezi ncwadi zibuye njani yena engazicelanga. Iningi elikhulumele Studio 7 lithi alifuni kuthunyezelwa imibiko yezombusazwe kumakhalekhukhwini wabo bengayicelanga njalo bengasekelelo bandla ikakhulu eZimbabwe okule mbali yodlakela lezombusazwe abantu behlukunyezwa ngendlela ezishiyeneyo.
Yazi kuyacaphula kangakanani ukuthi wena kumakhalekhukhwini lwakho uthole incwadi ethunyelwe ngabantu beZANU-PF wena ungabazange ubacele ngisho bekusendela imeseji manje nambonto kuyinto ukuthi bethumezele messenger njalo ungazange ukuyicele ngi so yadoswele ukuthi le private life yakho awusela ukuthi siyahambe secampaign na siyahambe sekhona le mapartner abo lapha abafuna khona akho into besingine ku private life.
Omunye okhulume etholele umbiko uthi le indlela yokuthi abezombusazwe benelise ukukhulumisana labasekeli babo besebenzisa indlela ezikhaliphileyo zakulezi nsuku ezinjenge WhatsApp kodwa uthi lokho kumele kube lokuvumelana loyitholayo hathi ukuthumezela wonke umuntu.
I think into le eka idea nje zanu to campaign. The campaigner is isebenzisa i social media ku right because iyabe ihambelana le technology but i problem ukuthi now awumelanga ngoku yenza i mass distribution like lokho ngusendela wonke umuntu ama messages without knowing ukuthi umuntu lana yena usekela liphi ibandla
okwenzile ngabe zanti sokudala ukukhonona kwabanengi ngokungathembeki kwamakampani abomakhalekhukhwini angagcini kusemfihlo kaZulu ayiwo anikeza ibandla leli inombolo zabo zezincingo lokhu kuthandabuza kukaZulu sokudala ukuthandabuza ukuthi impumelelo yokhetho izama ngoqotho na yona iCommission yeZEC isehluleka ukujetsa iZANU-PF ngokwenzakalayo okwamanje lokhu kubuye kwagcizelela iqula le-European Union elizoqapha ukhetho ngeviki edluleyo lisithi iZEC kusamele isebenze okukhanya ukuthi uZulu abe lethemba lempumelelo yokhetho nolonyaka. Ngimele isithu 7 kuseHarare, ngiGibson Bebe.
IZimbabwe Electoral Commission ithi siyengeze indawo zokuvotela ama-polling stations ngemva kokunanzelela ukuthi ezinye indawo zilabantu abaningi kakhulu. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Abezeki bathi lokhu kwengezelelwa kwendawo zokuvotela kungasoke kwaphambanisa lutho ngoba zizoba yingxenye yalezo ebezivele zikhona. Umgcini sihlalo weZeki uJustice Priscilla Chigumba utshele umhlangano lentatheli zindaba owenziwa ngomvulo maviki wonke emahofisini akhe ukuba lokhu bakwenze ngoba befuna ukwehlisa ubude bendwendwe kulezo ndawo lapho bekulabantu abaningi ababhalisela khona.
And that amendment, you know the date when the electoral amendment bill was actually passed. It was fairly recently. It then came.
Lizonanzelela ukuba umthetho we electoral amendment bill osanda kuguqulwa usiphe amandla ukuba sizigqamule lezo ndawo. Xa kuyikuthi ibivele isikhona indawo esasiyithe izokuba yindawo yokuvotela, leyo ndawo ilabantu ababhalisa ukuba bazovotela kiyo bezinkulungwane ezinhlanu. Siqamule kwaba zindawo ezinhlanu. Lokhu kusitsho ukuba lezi ndawo seziza kuba ngaphansi kwaleyo ebivele ikhona.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye wama-commissioners uDr. Qhubani Moyo.
Sasifuna ukuthi kube ne-1000 polling station. Kodwa i-polling station zethu zagcina sizisiba labantu abaningi ngenxa yokuthi abantu abaningi barejista. Sagcina sithatha i-polling station eyodwa sayiqamuqamula ukwenzela ukuthi kugcine sokula ma-sub-polling station phakathi kwe-polling station eyodwa. I-example engakunika nakuthi uyathola ukuthi isikolo esithile mhlawumbe sesilirejista sinabantu abangu-5000 bese sithi kule polling station A, B, C, D phakathi kwabo. Ukuthi ukuthi abantu bangwana abarejistile laba abanye bavotela ku-classroom eyokuqala, abanye kweyesibili, abanye kweyesithathu kodwa kulokho kuyisemu sikhulu khonabo abarejistile khona.
Uchasisa njalo ngokuthiwa ngumthetho kwezokudindwa kwephepha lokuvotisa ele-ballot paper ngemva kokuba abamabandla ezombusazwe aphikisayo eqhubeka ekhonona ukuba batholiswanga ithuba elanelayo ukulihlolisisa ngesikhathi lidindwa ngabe-Fidelity Printers.
Umthetho ukuthi i-ballot paper lidizayinwa liphinde futhi lihambe liyeprintwa iZEC. IZEC ayela mlando wokuthi ifake ama-political parties ekuphrinteni le-ballot paper. kodwa ngendaba yokuthi sasifuna ukuthi sibe ngani siyadilala lokukhonona ngani ukukhona that ama political parties ngawabuye azubona iprinting yeballot paper sahamba la bese delete the printers bafika babona ukuthi le printer njani kodwa basebe kufuna bona ukuthi mhlawumbe bangene kanapo babambe iphepha balicubucubungule babambe le mchina yakhona but hayi thina lokho angeke kwenzakale njengecommission siyaprotecta onkuZulu sibavalele ukwenzela ukuthi iballot paper libe yisecret yomuntu wonke.
UDr. Moyo onguye ophethe uhlangothi lwamabandla ezombusazwe azoncintisa kukhetho olwe multi-party liaison committee uthi khona bezahlolisisa izehlakalo zokutshaywa kwabantu ngabebutho lamapholisa emhlanganweni webandla lezanu PF wokudinga usekelo eBindura ngempelaviki. Abezek bathethe leli thuba ukwazisa intatheli zendaba ukuba kabalani lo sekukhalazwa ngabantu asebethola imibiko evela kwabezanu PF yokubakhuthaza ukuba bavotele lelo bandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ibandla eliphikisayo elibikwa lisekelwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe eliNational Patriotic Front lithi kulelunga lalo elitshiselwe indlu ngabantu abanakanelwa ukuthi basekela ibandla lezanu PF eHurungwe East ngolwesihlanu. Oncintisa emele iNPF esigabeni lesi unkosikazi Sarah Mahoka uthi indlu kamnumzana Cyprian Kademukombele itshiswe ebusuku kulabantwana abalele phakathi kodwa uthi baphange bahlengwa. UMahoka uthi abasekeli bebandla lakhe sebehlalela evalweni esigabeni lesi ngokwethuselwa ngamalunga ezanu PF. UMahoka uthi udlakela lolu kalubethusi ngakho uthi uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe.
Abantu bezani bayesaba ukuthi sesibadlile kudala singakavoti bathisa indlu ya-chairperson we-NPF kwakulabantwana ababili endlini bebelele khona lapho kodwa abantwana baphuma kwathi indlu lempahla ezinye zabe zikhona phakathi.
Amapholisa athini manje?
Amapholisa ngapha eHurungwe, iHurungwe yose eze wo 5 constituents akuna mota eyokuthi amapholisa nomungatshaywa nomungathiselwa ukuthi bagijime bahamba lenyawo. Akula mota ema-police station onke ngapha eHurungwe, akula mota so siledubo ngapha.
Udlakela lolu ungathi luphazamisa njani umkhankaso wakho?
Hayi thina sesabi kodwa abantwana bayasaba. Thina akuna asinasabi laba bantu laba. Laba bantu laba siyabazi ukuthi baphonga ukubulala abantu. Into yabo yokubulala abantu, yokuthisa izindlu, yokuthi abantu laba bayi-indeda abantu, ikwenza kwabo abantu bezani laba. Bangabona ukuthi sebedliwe abala chance. Yikho khona lokho kuledubo kakhulu kuzani. Abalanto noma ukuthi banika abantu izinto abala, noma ukuthi bathenga ama-t-shirts abala.
Unkosikazi Sarah Mahoka uncintisa kukhetho lokudinga umeli weHurungwe East edalele parliamente elilunga lebandla leNational Patriotic Front. Sizamile ukukhuluma lezikhulumeli zamapholisa ezivalisa unkosikazi Charity Charamba lomnumzana Paul Nyathi ngalolu daba kodwa bebengadobhi incingo zabo. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo laye ubengadobhi ucingo. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube usole kakhulu lolu dlakela.
Into embi kakhulu leyo nxa kuliqiniso ukuthi kungabe kuludlakela oluvela eqenjini elithize kumele kuthathwe isinyathelo esikhulu, amanyathelo athize ukuthi babotshwe labo bantu bathrithiswe ukuze kungabhebhetheki kugcwale indawo zonke. Kanti-ke futhi bonke abamaqembu lawo aphikisayo lalibusayo kumele bonke okwenzakeleyo bakusole kakhulu bathathe amanyathela ukukhuza abalandeli babo. Izeki imele isukume ilayo ayo ikhulume ngalolu daba kungabi into edlilayo nje engasindaba zalutho
ubona kusiba lo muntu obotshwayo na
ufanele kube khona umuntu obotshwayo nga kungasenzekanga lokho kuhle ngoba akhona ama observers bakhona labantu bezibapho baza kubona kahle ukuthi amapolisa abethatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini kodwa athethe akhulumile atshela abantu bezibapho ukuthi asezokuthatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini aseza kuma angakhethi iqembu lezombusazwe abe ngaphansi komthetho lesisekelo sombuso kuphela
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Intathelizindaba sezikhuthazwe ukuthi ziqine ngeqiniso ngalesi sikhathi sokhetho njalo zibhale indaba eziqotho zingela kwesaba ukuze zingazidaleli inhlupho zokuxabana lalabo eziyabe zibhale ngabo. Kubika u-Albert Ncube.
Ekhuluma lentatheli izindaba eGwanda emhlanganweni obugqoqwe inhlanganiso yemisa ngomgqibelo ngendlela abangazivukela ngayo ngalesi sikhathi sokhetho intatheli izindaba elodumo umnumzana Christina Aka kodwa uqakathekile ukuthi intatheli izindaba zibhale iqiniso zingakhethi hlangothi ukukhuthaza abezindaba ukuthi bengamukela imali lokunye okuvela kwabezombusazwe esithi lokho kulakho kudala ukuthi bengasabhali iqiniso Intatheli izindaba ebezikula umhlangano ziyamngelela imfundiso zithithi ibuye ngesikhathi esikondileyo. Umnumzana Alifeli Mdawu, intatheli izindaba ezimeleyo, ude ufunde okuningi kulombuthano.
Lukulihlelo oluhle sibili ngoba luyasifundisa njengonozindaba ukuthi kumele siziphathe njani ikakhulu ma sikhangele indaba zokhetho. Enkubambileyo kakhulu kulezi zifundo yikuthi onozindaba kumele babhale njani indaba zabo ukuthi bengaxegi abamabandla kumbe bangaxegi abantu abahlala ndawonye kodwa babekwazi ukuthi babhale iqiniso.
Omunye obesemhlanganweni ngunkosazana Sithobile Dube obhalela iphephandaba leNewsiana ele Ilanga.
Sonke isikhathi lapho siyabe sihamba khona kumele sikhangele ukuthi siyavikelana, siyananzelela indawo esikuyo. Nxa sibona ukuthi kukhona okungaba ingozi kithi, kumele siyenze isiqiniseko sokuthi siyazivikela. Ungahambi uwedwa kodwa uhambe labanye bakho ukwenzela ukuthi lalapho nxa sihlangana lohlupho nimela linjani lendawonye.
Umnumzana Tepo Khabo thatha imfanekiso uthi kubalulekile ukuthi abathatha imfanekiso bathathe eveza iqiniso.
Sibe lakho ukubana sinike i-fair coverage ngendlela esithatha ngayo amapikitsha hatho ukuthi sitshengise ukuthi kwamanye amabandla kumbe ezindawo ezabe sithatha indaba zethu sithathe imfanekiso ngendlela eyiyo njalo sikhiphe imfanekiso eyiyo.
Osafundela ukuba intatheli izindaba unkosazana Monitor Ncube laye ude ufunde okuningi.
Ubudlelwane bethu nama-sources ethu ukuthi ama-sources ethu nesiwa-project wenzela ukuthi lakusasa bakwanisa ukuthi besinike i-information.
Eminyakeni edlulileyo intatheli izindaba bezihlukuluzwa ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Inkokheli yenhlanganiso elawula ngokusebenza kwentatheli izindaba yemisa ikhuthaza intatheli izindaba ukuthi zingakhohlwa ukubhala ngamabandla ezombusazwe asacathulayo ukuze uzulu akhethwe lolwazi olweneleyo ngawo wonke. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
lethu kulamhlanje sixoxa ngodaba lokwehlukaniswa kwezinye indawo zokuvotela ngabe commission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Thailand zithi kulabanye njalo abantwana abane abenelise ukuhlengwa obhalwini abakade bevalelwe kilo ngamanzi okwamaviki amabili edluleyo. Inani lasebehlengiwe phakathi kwabalitshumi lambili abawelwe yilingozi sebeyisificamunwembili kunsuku ezimbili ezendlule. Unobhala obona ngobudlelwano beleBritane lamanye amazwe umnumzana Boris Johnson usetshiye umsebenzi ngemva kokungavumelani lezinye zeziqondiso zokuphuma kwelizwe lakhe kumanyano we-European Union. Kulabantu asebehlaselwe ngomkhuhlane wokuvimbana kanye lomkhuhlane wesihlabo inyumonia kobulawayo ngenxa yomqando. Kubeka intatheli zendaba yethu obathabile masuku.
Abantwana abancane lasebeluphele bayakhwehlela njalo babulawa izihlabo ezilethwe ngumqando walonyaka ozengolaka. Unkosikazi Nothabo Nyathi omunye wabazali ozame ukusa abantwana esibhedlela kobulawayo uthi emaklinika abancedi ngalutho, babalayela ukuthi basebenzise imithi yangekhaya enjengamalemoni.
Andolowu esikhathi wawo lapha kwabulawayo yiba yithi uthi abantwana begula kakhulu amaflu bayakhwehlela ebusuku. Uhamba lapha eklinikhi bayakutshela ama-home remedy. Asazi ukuthi amalemoni azabenza basileni ngoba umkandolowu abantwana bahlatshiwe lapha izihlabo bayakhwehlela kakhulu balamaflu lapha ngokuphela.
Omunye wabantwana besikolo uZandile Chuma uthi njengabantwana besikolo bathwala nzima ukuvuka ebusuku bebala belungiselela imihloliso loba ukubamba ipenseli.
Umqando wona serious okungayenziyo cause uvuka kwakhona lakho ekuseni usubuya esikolo even lokubhale this day is writing exams, so uma useyahlala eklasini ubhala i-exam and izandla zebe zifrizile.
Abantwana abahlala ezitaladeni labo bahlaselwe kakubi yilumqando kutsho uNompumelelo Dube osebenza labaswele indawo zokuhlala kanye lentandane. Inhlanganiso ezikhangela abaphila ezitaladeni bezizama ukuphathisa ngempahla kanye lokudla okokuthi bazivikele ikakhulu ngenxa yokuthi baswele indawo yokuhlala evikelekileyo.
I've had cases of abantwana bebuya begula, abanye befile ukuthi bazibuyele ngapha but sokubuya ama-colleagues abangani babo bezoreport ukuthi uzibani uyagula uzibani uyamqando, and we have referred abanye to ezibhedlela and abanye bebesiba assista ngempahla ngamajesi ezikhudumalayo wenzeka ukuthi bavikele umqando. Kanti ukuthi uyaye besesehluleka lokuthi ahambe abuye ngapha to come and get maybe ukudla or things like that because of where we egodola engela maybe proper clothing ukuvikela umqando.
Udokotela Derek Matsika ongomunye wabodokotela kobulawayo usipha umbono ngokwenzakala ikakhulu nxa kuthe kwaba lenguquko esimeni somkhathi okunjengalumqando ohlasele idolobho leli kusukela evikini ephelileyo.
Uyanduya ukuba lama-problems amaningi. Isikhathini eziningi esijayele ukubona ukuthi abantu bathwala nzima ngenxa yokuthi imizimba yabo iyabe iyehluleka esikubiza sithi ngesikhiwa uku-adjusta kumbe ukujwayela umqando ngenxa yokuthi umzimba wakho sojayele uhlala endaweni esigudumalayo ungaqandeli. Esikhathini eziningi siyanduka ukubona abantu abajale ukuthwala kanzima kakhulu ngabantwana labakhulileyo ngoba esikhathini eziningi abahlupha labantwana uhlupha ababalayo ukuthi imizimba yabo ayisaqinanga ingani ibuthakathaka. So ungaba lomqando ngoba ngaba lento efuza ukuthi imizimba ingane yajayele iyathatha isikhathi ukuthi ijayele and khonaphana ukuthatheni isilandele khona ukuba le mkhuhlane. Nesijalo ubona kakhulu ukuthi nxa usuke emqandi ekuchiseni usemqandeni siyandibona into njengabo flu kaflu yangkhona ingabe indlela ezijene ingabe yiflu yamakhala yokukhwehlela amaphapho kumbe ibe yiflu yesisu ukuthi abantwana babe behlanza mbokuhuda.
Udokotela Matsika uqhubeke ethi abantu kumele bahlale endaweni ezikhudumalayo bengavumeli ukungenwa ngumqando. Ebantwaneni abancane imizimba ithatha isikhathi ukuthi ize ijayele umumo, lapho yikho abahlaselwa khona imikhuhlane ikakhulu nxa ukugula lokhu kungelatshwanga ngesikhathi. Imizimba ilendlela enza ngayo ukuthi igazi lingahambi ezandleni lemazwaneni liqonde ezithweni zangaphakathi, okungagcina kubangela ukuthi iminwe kumbe amazwane agcine esifa, kwamanye amazwe kuze kuqunywe. Abanemikhuhlane ehlasela ukuphefumula enjenge-asthma labo basengozini ngenxa yomqando. Ijwabu lalo lihlaselwa yikudabuka okugcina kusiba buhlungu ngenxa yalomqando. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Zemidlalo lamhlanje adibane lembila zithutha amaqembu omdlalo wenguqu akobulawayo ekuphendukeni kwemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League kungena nje kuhlanza lesibili lwalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lechikeni nilo lodwa elenelise ukuthola umklomelo owodwa kuphela phakathi kwamaqembu akobulawayo adlala kusigaba sePremier Soccer League, kusithi amanye wonke asele ephethe izibuya ekuphendukeni kwemidlalo ngemva kokuba kuke kwaba lekhefu lamaviki amabili. Abafana bechikeni labo basile ngesikhala senaliti njengoba belinganise umdlalo ususiyafika komlindo yagcina emdlalweni wabo leqembu leDynamos wona uphelezi ngitshikilo bhanqa 1-1 ngesonto esikodlweni iHarare. Ngosuku olufanayo iqembu leIslanders litshaywe nge-1 kanyanga leBay Rhinos esikodlweni, njalo limpumela itsho ukuba iqembu leBhosso selitshaywe imidlalo ilandelana yaba mithathu, njalo linqotshwa ngempumela efanayo ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyanga leBulawayo Chiefs kanye neleFC Platinum ungakayiwa kukhefu. LeChiefs lalo litshaywe nge-1 kanyanga leYada lidlala lingekhaya eluvevi, kwathi leBulawayo City lalo lidlulwe ngempumela efanayo lapho litshaywe ngeleChapungu emdlalweni odlalelwe eNkabazwe. Ekhuluma lintatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo womqeqetshi weqembu leChiefs uGasly Chibuka uveze ukuba isimo sibucayi kuqembu lakhe lilakho kulahlekelwa ngabadlali abambalwa besiya kwamanye amaqembu.
Very true. We several of our players have been approached and we've actually been approached by several teams. So basically,
kuliqiniso sibili abadlali bethu abaningi sebelandwe ngamaqembu amaningi abafunayo. Asoze sivalele abafana abafuna ukuthi behambe. Yebo kuzaba nzima ukubana siyenelise ukuqhubekela phambili sidala kuhle, kodwa thina asilawo amandla ikakhulu esikhwameni sethu esokubana senelise ukuthi sithengabadlali abangazani ngabezinga laphezulu, kodwa sizazama ngamandla ethu ukudinga bonaba abanesifiso sokudlala abamaqembu aphansi ukuthi bebuye bezosincedisa ukuthi sidlale siphuthe isizini.
Kusenjalo amaqembu ahlezi phezu kwenganani aqhubekile emkhankasweni nawo ukuphakamisa isicoco salonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League, njengoba ihlezi esiqongweni senganani leFC Platinum lijhaywe nge-2-1 ngeleze PC Kariba, kuthi elengezi Platinum linqotshwe nge-1 kanyanga leHerentals. Iqembu lengezi Platinum selitshaywe emidlalweni emine ilandelana, njalo lingaqhubeka lingadlali kuhle lingagcina lirhwithwa ngeleTriangle eselihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo ngama-32 ngemva kokubhaxabula elikwenze eLeshapane Mine nge-5 kanyanga ngesonto. Iqembu lengezi lona lilemiklomelo ngama-33 lathobangunembili, kuthi eleFC Platinum lona lilemiklomelo ngama-44. Emsileni wengalane iqembu leBulawayo City lithelele lahlala endaweni yesithathu nxa usuka phansi lilemiklomelo elitshumilane ngemva kokunqotshwa kwalo ngeleChapungu okuyilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi, njalo lilemiklomelo elitshumilesithupha. Endaweni yesibili nxa usuka phansi kule qembu leJapani Mine lona lilemiklomelo elitshumilane, kuthi elijeke amanye engalaneni ngeleMutare City lona lilemiklomelo elitshumilane. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leZANU-PF selicunule abantu abanengi ngokubathumela imbiko yalo yokukhankasela ukhetho kubomakhalekhukhwini kungela kuvumelana. Ibandla le-National Patriotic Front lithi kulelunga lalo elitshiselwe indlu ngamalunga e-ZANU-PF e-Hurungwe East ngolwesihlanu. Abekomishini yezokhetho bathi sebengeze indawo zokuvotela ngokuziqamuqamula phakathi ngemva kokunanzelela ukuthi kulabantu abaningi kuma-polling stations achiyeneyo. Kwanele okwalamhlanje emthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkoma. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.